soku izika adise ndaba ku VOA Ndebele.
Amathono zisoko, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 21 kumabasa 2021 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Kuyangithusa kakhulu lokho ukuthi lokho kumisiwe ukuhlethwa kwabantu asazi ukuthi sophephela phi nxa kunjalo. Kutho ukuthi njengoba umgango vele usungenile, kutho ukuthi leli gcikwane lizothanela.
Ingcweti kwezempilakahle zithi uZulu kumele eqhubeke ezivikela ku-COVID-19 lanxa nje inani lababanjwa lomkhuhlane likhanya lisehla njalo abanye sebehlatshiwe ijekiseni yalo mkhuhlane.
Kukhona okunye sekubonakele ukuthi hayi kodwa lanxa sasikhulumile sathi lapha kathesi asinikeni njalo amandla umongameli ukuthi abe nguyo appoint amajaji. Kuyikuthi kwesinye isikhathi eziyizinto amandla phela niwa umongameli. Umongameli athi wakhethwa ngabantu. Abantu bamkhetha bemnika amandla ukuthi abayenzele umsebenzi, abaqhubele umsebenzi.
Lucuno le abanengi udaba lokupasiswa komthetho ozaguqula isisekelo sombuso welizwe ukuze siphe umongameli Mnangagwa amandla amanengi. Constitutional Amendment Number 2 ePhalamende izolo. Bahlaba umkhosi ababanjwe ngamandla ukuphindela ekhaya abaphephele kweleBotswana. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempilakahle luthi kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Lokhu kukhweze inani lasebethethwe yilomkhuhlane laya kwabedlula inkulungwane eyodwa elengxenye 1554. Kufunyanwe njalo abalitshumi lasithupha belomkhuhlane lo. Ingcweti kwezempilakahle zithi uZulu kumele aqhubeke ezivikela lanxa nje inani lababanjwa lomkhuhlane likhanya selisehla. Sokuhlatshwe abantu abazinkulungwane ezingamakhulu phose amathathu 288,229 ijekiseni ye-COVID-19. Asebebanjela umkhuhlane kusukela nyakenye sebezinkulungwane ezingamatshumi phose amane 37,875. Abagule basila bazinkulungwane ezingamatshumi edlula kancane amathathu lanhlanu 35,058. Kusenjalo izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zithi zikhathazekile ngokumiswa kohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yalomkhuhlane kulelo lizwe lanxa kulempiko ethi iCoronavirus izahlasela ngamandla okwehlandla lesithathu ebusika. Kubika uThuso Khumalo.
Uhulumende weSouth Africa umise uhlelo lokuhlatshwa kwamajekiseni okuvikela iCOVID-19 ngeviki ephelileyo. Kulandela imbiko evele kwelemelika yokuthi kucatshangelwa ukuthi ukunquma kwegazi kwaba yisithupha abebehlatshwe ijekiseni yeJohnson and Johnson kubangelwe ileli jekiseni. Njengoba-ke kweleSouth Africa kuyilo lodwa ijekiseni leJohnson and Johnson elikhona okwakhathesi, ukumiswa kwalolu hlelo kutho ukuthi lumempo uhlelo lokuvikela uZulu kucoronavirus kusetshenziswa amajekiseni la. Lokhu yikho sekulethe ukukhathazeka okukhulu kusizalwane zeZimbabwe ebezikhangelele ukuhlatshwa amajekiseni la kwele South Africa. Isizalwane seZimbabwe uNkosazana Siphiwe Moyo uthi balokhu esaba kakhulu nxa becabanga ingozi engenzeka nxa le gciwane lingaqhubuka ngamandla.
Kuyangithusa kakhulu lokho ukuthi lokho kumisiwe ukuhlatshwa kwabantu i-vaccine yokuvikela igciwane kusho ukuthi asazi ukuthi sophephela phi nxa kunjalo kusho ukuthi njengoba umqando vele usungenile kusho ukuthi leli gciwane lizothanyela ukwedlula lokho esikubonileyo
ngesikhathi kumiswa lolu hlelo bekuhlatshwa abantu abaphansi kwezinkulungwane ezingamakhulu amathathu below 300,000 kuphela. Ngokutsho kwengcitshi, kufanele kuhlatshwe abantu abayizigidi ezingamachumi amane 40 million kwele South Africa ukuze kumemetheka kwegciwane le-coronavirus kumiswe kumbe loba kukhona kungabi lomthelela omubi kakhulu. OweZimbabwe waziwa kakhulu ngokukhankasela ukuthuthukiswa kwamakhono abaculi njalo ngomunye oncintisa ukuthola isicoco se-amaciko Best Music Promoter umnumzana Mcasiseli Gwaza uthi kumiswa kwalolu hlelo kutsho khona ukuthi impilo zabo zisengozini.
So kuyasethusa kakhulu thina kakhulu ngezalwa zaseZimbabwe ebese sithembile ukuthi ukujova lokhu kuzoba lula mangabe sisezweni lase-South Africa njalo isifaka ovalweni. Kodwa siyethemba uhulumeni wase-South Africa uzosheshe akulungise lokho.
Ingcitshi zezempilakahle zisanda kuxwayisa e-South Africa ukuthi kungenzeka i-coronavirus ibangele umonakalo omkhulu kakhulu nxa ingathi siphenduka ngamandla okwesithathu ebusika ifice iningi labantu lingakavikelwa ngala amajekiseni. Kodwa ngesikhulume sebandla leMthwakazi Liberation Front umnumzana Christian Nyoni uthi akusizi ukuthi uhulumende ajahe ukusungula lolu hlelo kwangatholakala impumela yokuthi lamajekiseni ayingozi kumbe hatshi.
Ngibona kulilisu eliqondileyo ukuba umuthi lo owelapha iCovid umiswe kancane kuze kufike isikhathi lapho sebethe bahlolisisa khona amadokotela bakuboneke kuqondile ukuba abantu bengahlatshwa.
Iningi lethi South Africa kufanele izinuka amakhwapha ngokuhamba ngesiqubu sonwabo kwalolu hlelo ikakhulu nxa ukhangelwa ukuthi sebesedlula izinkulungwane ezingamakhulu amabili asebehlatshiwe emazweni afana leZimbabwe. Kodwa kuhulumende uthi luzaqala ungakapholi amaseko lolu hlelo kodwa kuqakathekile ukuthi luqale sekusaziwa ukuthi leli jekiseni alifaki impilo kaZulu engozini. Uthi njalo usephakathi kokuthenga amajekiseni olunye uhlobo ukuze lawo aqale ukusebenza. I-South Africa yiyo ehlaselwe ligciwane le-coronavirus ukwedlula amazwe onke e-Africa. Sebesedlula isigidi lengxenye over 1.5 billion asebehlaselwe i-coronavirus kwele-South Africa. Kanti sebesedlula izinkulungwane ezingamachumi amahlanu over 53,000 asebefile. Melestudio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Udaba lokupasiswa komthetho ozaguqula isisekelo sombuso welizwe okwesivili iConstitutional Amendment Bill number 2 edalele parliamente izolo soluqinule abantu abanengi abathi linguquko ipha umongameli Emmerson Mnangagwa amandla aphindiweyo. Abaningi basola njalo amalunga ebandla le-MDCT ngokuvota ebambane le-ZANU-PF esamukela linguquko yona epha uMnangagwa amandla okukhetha abahluleli bemithethwandaba kungela kuvivinywa nguZulu obekusenziwa. Imupha njalo amandla okwengeza isikhathi sabahluleli abayabe sebefikise isikhathi sempentsheni abafana lomahluli omkhulu uChief Justice Luke Malava yena ozafikisa iminyaka yokuzalwa engamachumi ayisikhombisa okuyiyo iminyaka abahluleli abamele bachiye ngayo umsebenzi mhlaka 15 ngenyanga ezayo. Lanxa amalunga eMDCT amanengi efotele ZANU-PF amane awo agoqela unkosazana Thokozani Khuphe alile ukuyamukela linguquko avota ebambisane lawo eMDC Alliance ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Abavotele ipili le bangu 191 kuthi abale ukuyamukela babe ngu 22. Sicele lunga le MDC Alliance umnumzana Edwin Ndlovu ongomunye wabaloba isisekelo sombuso yena othi kuyadanisa kakhulu okwenzakeleyo.
Mina ngingomunye wabantu abaphatheka ekulotshweni kwesisekelo sonalesi sisebenza eZimbabwe. Ngabhoda ilizwe lonke ngaqalisa ngisebenza nisemidians saze saye Harare sesihlanganisa ukuphuma ebantwini. Abantu iZimbabwe yonke sesihlanganisa abakukhulumayo bathi bona kabafuni umongameli welizwe olamandla amakhulu kakhulu. Bafuna kube lama-institutions, ama-organizations alamandla umuntu oyedwa. Yikho ke bathi bona abafuni ojaji bakhethwe ngumongameli, bafuna ojaji ke akhethwe nguZulu kusenziwa ama interviews. Batho njalo leminyaka kajaji ukuthi ngafika isikhathi esithile ujaji kumele ke achiye umsebenzi kahambe ehlala phansi aphumule kungena abanye. Izinto eziningi ezakhulunywayo le nto yerunning mate ukuthi umongameli akumelanga azikhethele umsekeli wakhe, kumele kube ngabantu abakhethayo ngoba abanguye okhethayo ke uza abuse ke ama powers akhe ke bese khetha oyesimene bese kulimaza ke idemocracy bese kulimaza ke ukubuswa kwelizwe. Yikho ke kwakhulunywa ngabantu, yikho ke kudanisile ke sesibona ke abanye abayingxenye sasilabo ke siloba isisekelo selizwe ke sebeyiba sebevota lezani PF futhi ke ku reverse intando kaZulu, ku reverse kubiselwe emuva ke okwakhethwa ngabantu kakhulu. Douglas Monzoro wayengukho chairperson weCOPAC kuyadanisa kakhulu ke intayenzileyo.
Abezano PF bathi akula lutho olubi ngokuthi umongameli abe lamandla amanengi ngoba umela abantu njalo lawo mandla uwaphiwa ngabantu abamkhethayo.
Umongameli welizwe kumbe inkokheli loba kungaphi kakumelanga ibe lamandla adlula amandla abantu. Amandla kumele abe sebantwini, amandla kumele abe kuzingatsha ezincedisa uhulumende ukuthi ephambili. Kufunakala kufisakala ukuthi uhulumende ke abe nguhulumende ke wabantu, kube le judiciary kwabezomthetho labo bakhululeke bame bebodwa, bese kusithi ke iparlamente layo ime iyodwa. Manje sokusenzakala ke nxa umongameli esenguye sozakhetha ke oyinye iarm yegovernment ke judiciary ke amngezelele lama-terms akhe kutho ukuthi ke sizaqhubeka sibona kurigwa ke kokhetho.
Umnumzana Edwin Ndlovu ngomunye wabaloba isisekelo sombuso welizwe ngo 2013 njalo ulilunga le-MDC Alliance. Sixoxe njalo lelunga le-MDCT umnumzana Khalipani Phukeni othi uMakhuphe udaniswe ngabanye bebandla lakhe abavote besamukela inguquko le yona athi ikhuthaza umbuso omubi.
Hayi kubuhlungu okwenzakeleyo ngoba uzokhumbula ukuthi iconstitution le ukuthi ize ibe khona iMDC isebenze kabuhlungu kanjani. Iza nje le constitution sokufe abantu kulokho abakubiza bathi runoff ka-2008. Kwabanzima even ubaba uMonsora ehlukunyezwa ngesikhathi lead COPAC lapha iconstitutional making process. Ubona kwezindawo izami ifuna ukumtshaya imbulala, kwaqhubeka yaze yaphuma le constitution. Angazi ke abalalela emakhaya labo bakubonile okwenzakeleyo. Iconstitution ebinhle kangaka umhlaba wonke ukhuluma ngayo, kubuhlungu khona njengoba besenge ngasho phambilini ukuthi uMamkhuphe umangele kakhulu ngoba ubecabanga ukuthi kulesivumelwane sokuthi njengebandla sizovota no, kodwa sikuzobonakala, kuzobonakala amandla kini njengabantu ukuthi lifila kanjani njengabalandeli bamavoters ukuthi lokho sokwenzakele kwenzakale ngoba liyakufisa ukuthi kwenzakale noma abantu benze into ebelingafisa ukuthi yenzakale.
Ibhili leli njengoba selisiza khona ngapho kini kudalele Senate liza liphatha njani njengamalunga eMDCT? Sizabona lidabuka phakathi yini njengalokho okwenzakale kulowa House eParliament?
Yeah, ngempela liyeza leli bhili uSenate. Ngiyathemba ke bengimlalela ubaba uMonzori Zwelo ekhuluma kweyinye iplatform ethi yena asizange salivotela leli bhili. Ngimzwetsho kanjalo wasethi into kade siyisupporta thina yi-extension yekhotha yabomama labontanga lapha. Kodwa into ayikhumule uthi hayi asizange salisupporta leli bhili. So angazi ke ngisazozwa namhlanje kusinethu ukuthi thina njenge-caucus simi kuphi. Kodwa ngiyathemba ke ukuthi ngimzwe kahle izo esithi hayi asilisupporti leli bhili.
Umnumzana Khalipani Phukeni ngowebandla leMDCT njalo uhamba loMakhuphe. Sixoxe njalo lelunga leZANU PF umnumzana Belief Gawule othi akulalutho olubi ngokuguqulwa kwesisekelo sombuso lesi.
Okukhona ukuthi simele sinanzelele ukuthi esikhuluma ngakho kathesi lapha yindaba eqakathekileyo kakhulu enika amandla umongameli ukuthi enze lowo msebenzi esikhuluma ngawo ukuthi appoint ama judges. Kwenzakala isikwezimbabwe kuphela. Siyakhangela lathi sinje izisekelo zombuso lezi esizibhalileyo besizikopa kwabanye lathi sifunde okunye. I remember ngumunye wakhona mina wabhala isisekelo sombuso lesi kwe-members of the select committee. Sasihamba siyabona izisekelo zombuso amanye amazwe, sahamba kubo Kenya, sahamba kubo South Africa, safunda okuningi, safunda kwamanye amazwe wasivakatshela ababezibhalele labo isisekelo sombuso esasibhalwe ngabantu. Ngokunjalo kukhona okunye sokubonakela ukuthi hayi kodwa lanxa sasikhulumile sathi lapha kathesi asinikeni njalo amandla umongameli ukuthi abe nguye appoint ama judges. Kuyikuthi kwesinye isikhathi ezinye izinto amandla phela ayanikwa umongameli. Umongameli anti wakhethwa ngabantu, abantu bamkhetha bemnika amandla ukuthi abayenzele umsebenzi abaqhubele umsebenzi.
Bayakhala njalo abanye bathi udaba lombuso wezabelo i-devolution akuse i-devolution leyana eyavotelwa ngabantu ngoba seliguqulela iguqula.
Akutshintshanga lutho kulokhu kuqhubeka phambili kunjalo, kodwa kutshintshe nje ukuthi ngubani ozakwenza lokhu okwakumele kwenziwe ngubani kuphela. Ukuthi kathesi kwakumele kube lo chairperson we-provincial council landi kathesi sokulo minister we-devolution oyabe appointe ngupresident ukuthi aqhubele lezo nhlelo. Yiwo khonokho kuphela i-devolution isalilokhu i-devolution. Size endabeni yamajaji, amajaji ngithe ngiyakhangela nkomo ezisekelo zombuso wamanye amazwe engabala amalutshwane nje ukuthi ama-presidents yiwo aba appoint ama judges. Akula nto emangalisayo ngakhonoko ngoba upresident as an executive president uyabe vele appoint ama judges. Ama judges kuhulumende le three arms, ama three arms of government, i judiciary, le legislature, le executive. Upresident vele overall upresident umele besandla kiyo wonke ekutheni baqhuba njani umsebenzi bayenziwa njani. Ngawo upresident uyabona abanye abantu abafaneleyo ukuthi kodwa lwalo umuntu umbona ngani singam elevator njengokuappointa nje ama ministers kunjani. Akula nto emangalisayo ngakhonoko.
Umnumzana Belief Gawule ngowebandla leZANU PF. Lifto kulamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela udaba lokuthi kulesizalwane seZimbabwe ebezisebenza kwamanye amazwe ezedlula 200,000 eseziphenduke ekhaya ngemva kokulahlekelwa imisebenzi ngenxa ye-COVID-19. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe.
Iziphathamandla zakwamanye amazwe zitshayela ihlombe elemelika ngokuthola umnumzana Derek Chauvin, ipolisa elabulala uNsundu umnumzana George Floyd, lilecala lokubulala njalo umongameli Joe Biden uthi lesi yisinqumo esingajwayelekanga ukudaba olufana lalolu. Umsekeli wakhe unkosikazi Kamala Harris nayonqome isinqumo sedale lejury yeMinneapolis ngesikhathi kulindelwe ukuthi uMnumzana Chauvin agwetshwe. Bekuphithizela amapholisa kwele Russia lapho abantu abakade bebuthene khona. Lapho uMongameli Vladimir Putin esethula umbiko wakhe oqakathekileyo besekela uMnumzana Alexei Navalny owachothoza uhulumende walelo lize njalo owabotshwayo. Amagqwetha akhe athi abanye abasekeli bakhe ababili babotshiwe ekuseni.
Ele Botswana lithi liyayilandela yonke imithetho lapho libamba ngamandla ukubuyisela emuva iziphepheli zeZimbabwe ebezingabhalisanga ukuthi zifuna ukuphindela ekhaya. Lokhu kuza ngemva kokuba ugatsha lwe-United Nations olubona ngendaba zeziphepheli olwe-UN High Commission for Refugees lusole inyathelo elithethwe yileli lizwe elokuphindisela ekhaya iziphepheli ebezihlala enkambeni yeDukwi. Kubika umqondisi Dube.
Isiphepheli esiphose sifike amachuma esithupha i-57 zibuyiselwe eZimbabwe phansi kohlelo lwe-deportation evikini edlulwe ngemva kokuba ziyale ukubhalisa ukuthi ziphindele ekhaya. Ikhomishini yenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba ebona ngesiphepheli e-United Nations High Commission for Refugees, i-UNHCR, iveze ukukhathazeka okukhulu phezu kokubuyiselwa emuva kwezinye isiphepheli zeZimbabwe. Kodwa uhulumende weBotswana uthi ngokungabhalisi ukuthi zibuyele ekhaya isiphepheli kade sizihlala kulelo lizwe okungekho emthethweni. Ngakho ikhozi ethwalwe zayatshiywa emngcelweni weZimbabwe ngolwesine. Isikhulumi senhlanganiso ye-UNHCR unkosazana Kate Pond uthi uyadanisa indlela udaba lolu oluphethe ngayo.
UNHCR remains concerned that Zimbabweans who've been in Botswana for over a decade.
UNHCR iyakhathazeka ngokuthi abeZimbabwe babuyiselwe ngendlela engayisiyo yokuphindela kuyisifiso sabo. Noma beyiziphepheli balamalungelo, ngabe bavunyelwe ukuhlala bethiwe amaphepha awe-permanent residence
and may be able to remain in the country as permanent residents.
AbeZimbabwe labakade sebehlale eBotswana kweminyaka edlula ichumi lokhu bafika ngomnyaka 2008 bebalekela udlakelayo lwabakhona ngesikhathi sokukhetho lokudinga umongameli. Noma nje i-UNHCR isole inyathela elithethwe eBotswana ukubuyisela emuva isiphepheli lezi ithi lelo lizwe lilandele yonke imithetho. Isikhulumi sogatsha olubona ezomvikela kweleBotswana unkosazana Bonolo Tabalaka uthi kwakhulunyiswana le nhlanganiso ye-UNHCR kanye lorhulumente weZimbabwe phezu kwenyathela elithethwe ngeziphepheli. Embikweni oyethulela ugatsha loli uTabalaka uthi bayahlonipha imisebenzi ye-UNHCR njalo bayenza konke belandela isiqondiso phezu kwesiphatho okumele siphiwe iziphepheli. Uthi i-UNHCR eleBotswana kanye leZimbabwe bavumelana ukuthi isimo ekhaya sisilungele ukuthi iziphepheli zingaphindela. Ihofisi yomeli weZimbabwe kweleBotswana itshele Studio 7 ukuthi konke kwenziwe ngendlela kungela solo ngokubuyiselwa kwesiphepheli ekade ziyale ukubhalisa ukubuyela ekhaya. Iziphepheli ezibuyele emuva zikhale ngokuthi zabuthwa ezindlini ebusuku, zabanjwa amandla okugada amabhasi, zafika zatshiywa emngceleni kungela lunye usizo ezaluthola. Omunye weZimbabwe eHabron Mzana Nkazi Molongcube uthi noma nje iziphepheli kade seziphathwa nje abantu abangena kweleBotswana ngekho emthethweni ngabe baphiwe imfanelo enjengemali. Uthi lokhu bekuzabaphathisa ukuthi basungule impilo entsha kweleZimbabwe.
Obuhlungu ukuthi uma behanjiswa njengabantu abangama illegal immigrants abatholi imali ukudla kanye lenye assistance evele UNHCR bahamba bengaphathanga lutho, ngakho kuba nzima ukuthi baqale impilo eZimbabwe. Ngabe babazela nje bebanikeze noma imali ngoba abantu laba balesikhathi eside basuka kweZimbabwe.
Inhlanganiso elelwa ilungelo loluntu edithwanelo ithi bekufanele kube lokukhulumisana phakathi kukahulumende lesiphepheli. Edithwanelo ithi ithilo ngaphambilini ukuthi ayivumelani lokubanjwa amandla okubuyiselwa kweziphepheli zeZimbabwe. Ingeni zeziphepheli zabalekela eBotswana ngomnyaka 2008 ngesikhathi sokhetho lokudinga umongameli olwaludlakela olumangalisayo. Kade bengavunyelwa ukusebenza isikhathi behlala enkambeni yeDukwi engaphandle nje kwedolobho leFrancistown. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngisa kwele Botswana.
Silo kusikudaba lweziphepheli kwele Botswana, umnumzana Winston Chivi owabaleka eZimbabwe ngemva kokuhlaselwa ngabasekeli bezanu PF wayahlala eduku yokweminyaka eminengi. Uthi ubanjwe ngamandla ukubuyela ekhaya eManicaland. Okwamanje uthi katholanga ncedo lokuthi akhe kutsha umuzi wakhe athi wadilizwa ngabasekeli bezanu PF. Uchibi uxoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 esechimani mani.
Anzange ngibe yivolontari lokhu. Anzange ngivolontari yokubuyela mina. Mina ngaphoswa ukuthi ngibuyele ekhaya. Ngaphoswa mina ngoba ngavalelwe ejele, uyazi wena Gibbs. Ngavalelwe ejele mina 5 days esitokisini. Ngazophuma sebebonile ukuthi ngangibhalisile. Because mina ngambhala ngicela uncedo kuma organization zamaningi-ningi. Nabaningi ngizamukusiza abantu bakithi ukuthi singavuselwe ekhaya ngokuncindezela. So bathe bangivalela mina. Bathe sebebonile ukuthi ngivalisile. Usethini commandant wangifonela mina buya lapha eduku esikhulumisana. Sicela uxolo ngento enzakeleyo. Awusahambise Gerald, awusathathwa ngaSingaprince. Njani njani. So sengifuna ukuzohamba ukuthi nge-interview engiyenze lawe liyana. Bathe bangifonela bathi awusahambe ekhaya. Because uyathanisa i-image yelizwele Botswana. Mina ngathi anyahamba vele angisamboni. Manje sitsho njalo angisamboni.
Singathi abaningi vele basuka bebanjwa ngamandla ukuthi babuyele ekhaya.
Sonke akula muntu owavuma ukuhamba ngoba ngikhuluma lawo kathesi abantu engikhuluma lawo ngobuningi sebeseBotswana futhi uze unceda i-social welfare ufanele ubuye lo ncwadi evela kusobhuku wakho. Manje amasobhuku lawo ngobuningi uyazi lawo namazamtif avele bafuna ukusilalela nokuthi sithini sikhuluma ngani vela kunanto enjalo. So
lizazinceda njani ibaba khona?
Ngixoxa ukuthi ngibuyele eBotswana mina because nginomntwana oseyunivesithi, nginomntwana okubala form 6, nginomntwana okuform 1, nginomntwana okugrade 6. Ngizabathi mina zange ngase ngijwayele ukuhlala eBotswana. Ngingazama ukuthi ngenze amacimbicimbi yami ngasona i-passport ukuthi ngizabuyela eBotswana. Ma ngabona ukuthi kuthayite eBotswana ngizahamba e-South Africa. Niyodinga impilo engcono khona manje. Bathi lama passport asesenze ngawo vele abantu bayahlukubezwa. Awuzokufuna i-passport. Babethe thina imali abasinika zona. Uyahamba uyaapply i-emergency passport $318. But ma ufika ngale bathi ama passport lawo awuthathi ungena sizathu.
Umnumzana Winston Chivi ngomunye wabasanda kususwa eDurban refugee camp kwele Botswana. Kwezemidlalo, iqembu elimela iZimbabwe emdlalweni we-cricket linqotshwe ngama-runs alitshumi lanye iPakistan emdlalweni wakuqala ohlobo lwe-2020 odlalelwe eHarare namuhla. Kubika uJoseph Njanji.
Ekhuluma ekupheleni komdlalo, ukapteni weqembu leZimbabwe uSean Williams uthe bazigwaze ngowabo umkhonto namhla ngoba isimo enkundleni besivuma ukuba banqobe.
Akula ncazelo ukwehluleka ukugama ibhola lihlale esandleni esikwenze kaningi namhla khonapha sidlala leqembu elisezingeni eliphezulu. Lokhu kudale ukuthi begcine bethole ama-runs angamashumi amabili obungamelanga bawathole. Njalwalo uba bethole ama-runs alikhulu lamashumi amathathu bekuzaba lula ukuba silifikise lelo nani. Izo izinto okumele sizilungise nxa sifuna ukunqoba amaqembu ahamba phambili emdlalweni kakhilikithi. Njalo namuhla isimo senkundla besithi hloko ukuthi asila sizathu esokungaba kungani singanqobanga.
Iqembu lePakistan yilo liqale ukutshaya ibhola labuthelela amaranzi alikhulu lamashumi amane lathoba munomunye 149 lilahlekelwe ngabadlali abayisikhombisa. Kuthe iqembu leZimbabwe seliphendula lenelisa ukubuthelela amaranzi alikhulu lamashumi amathathu lathoba munembili lalo lilahlekelwe ngabadlali abayisikhombisa. Omunye wabadlali abaqale ukutshaya ibhola uqembu leZimbabwe uTina Shekamunu Kamwe uthi umdlalo ubalahlekele ngesikhathi belahlekelwa ngabadlali belandelana ngesikhaphekhaphe.
Kuyanganisa ukuba sihlekele ukuchapha intambo kodwa ukuthosayo indlela esibe ngayo ibhola. Sithemba ukuthi lathi esitshaya ibhola sizathi udlala ngendlela ezakwenza sinqobe. Kuqakathekile ukuba kube labadlali abambalwa ababambisanayo behlale bengaphumi ngoba okusiphazamisayo ukuphuma kwabadlali belandelana. bengazange bechaye ibhola okwesikhathi eside.
Iqembu leZimbabwe lePakistan azadibana ngolwesihlanu mhlazinga amashumi amabili lantathu kuyona le inyanga kamabasa emdlalweni wesibili ohlobo lwe-2020 kusithi umdlalo wesithathu uhlelwe ukuba udlalwe ngesonto mhlazinga amashumi amabili lanhlanu. Ekupheleni kwemidlalo ye-2020 amaqembu lawa azadibana njalo emidlalweni emibili yohlobo lwe-test ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Kwanele likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30 yimi uNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-6:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.